abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe baza kwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga, ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi i-unemployment rate phezulu. Kulezi nsuku vele sesisidla ka-1 ngelanga. Ungadla ekuseni, lakhona futhi iphodzi langkhona ozabe ulidlile ekuseni, kuyabe ungayisiye singayibiza sithi i-breakfast. Akusisenelisi ukuthi sidle i-3 meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura. Khathesi kunje izikolo zivuliwe, abantwana bayahamba esikolo, iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengadlanga lutho, ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseki. Kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu, ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable, sithole ukudla okwaneleyo. Sesisidla nje noma yini just ukuthi usule.
Umnumzana Eric Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi intengo yokudla ayihambelani leholo.
Sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku, izinto zikhwelile kakhulu kuzayo ezitolo. Lanxa kunjalo uhulumende ulokhu insista ekuthini irate le ephansi ngaphansi kwe-90, kodwa zonke indawo izinto zikhwelile. Wala ngitsho layo uzukhungu wakhe ukhwelile, utshetsha nge-rate ephezulu ye-100. Ukudla kusathengeki, kathesi sesenza ukuskipa ama-meals ngoba sisawukwanisi. Lokhu kusifaka ebunzimeni kakhulu, ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ngutshona bengadlanga. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani, lama-salaries lawa angezelelwa, kodwa izinto ziyakhwela.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-executive council wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha.
Sinazele intengo yempahla eZimbabwe iqansile kakhulu, ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima, sibe ngala ama-price abantu abangasenelisi. Kodwa njengathi kuluncedo ukwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku, yikhona ukuthi umlimi osibusile ngeZulu, abantu bathatha emasimini nabaye bathatha emakhaya. But eqinisweni ama-price amaningi abambeki, labantu abaningi abasebenzi. Ngokunye okusinika ama-challenges, labona abasebenza imali abayihola ingaphansi kwale imali eyikhangelelweyo okuthiwa i-overdraft line $25,000.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Abantu baphakathi kwezinsizi eziningi kakhulu balala bengadlanga, batshona bengadlanga, abanye sebesidla kanye ngelanga, okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga ngenxa yokudula kwezinto. Kunzima kakhulu, asisakhulumi ngabo school fees, le mali yezibhedlela, le mali yokugada. Vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondle abantu babo. Ukudla lokho sokudliwa ngokungakho umzimba, okungancediyo emzimbeni, okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi, akuseyiyo mpilo eyamukelekileyo leyo. Impilo enzima kakhulu okumele itshintshe, engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini.
Ekhuluma le-Studio 7 ecingweni, uSkhwica Mfundo Paul Mavima, umphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende, uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphuka njalo nje. Uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala, kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona. Inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni, lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini, i-83%, bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha. Lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe. Inhlanganiso le ichazwe ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.